sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bakadala itheki, bakhetha imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. Asingokuqathekile ukuthi i-Africa generally embrace into each other, bebambana ngaso sonke isikhathi, because South Africa be create employment. Umuntu local la uyabenefitha, so I think it makes a difference.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi kathi sokuyilathimisi abantu laba ama-alliance partners ngaze sikaseni izimela zivojo akuzokuberani kuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ikhaya sizayenzakala ikakhulu kumancube nguye kathi singakhalelaga ukuthi ngathathelwa amasini.
Inkokheli ye-MDCT ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance. Wona ethesa leli bandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetaleli ephalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphepheli kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedictine Hlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isihloko sokuthakazelela ilanga lesiphephele lonyaka sithi simandawonye lesiphephele. Le yinkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna iziphephele zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabongikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Mabhena, uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphepheli zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza lezinkampani ze-government lothwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Inxa yokwaziwa ngokusebenza gadalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele phambi endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kulezandla eziningi zeziphepheli zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto umnumzana Stan Lovo athi kufanele abakwele South Africa bayibonge.
Bakadala itheki, bakhetha imisebenzi wama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje each other, bebambana ngaso sonke isikhathi, because South Africa be create employment. Umuntu local la uyabenefitha, so I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni eziphezulu elizweni bakhona. Umnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethwandaba weJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Spana uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwaba nzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam seeker kwabantu abethu sibafundisa kuma-private school ngama-document aseZimbabwe engazi ukuthi igovernment yaseZimbabwe iza kwamukela kumbe lapha e-South Africa futhi abasoma-CTV. Abantu bayahlupheka umsebenzi ayisekho into esihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba yiziphepheli zezomnotho labo babhekane lohlupho olukhulu kwele South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi okuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noba i-work permit. Ezindaweni eziningi kulamabasebenzisa ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi uthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheli.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ithumi umuntu elokhu esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesibumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhuseli Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uze nqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ephalamende okwamanje usukomangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele, sengizakwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiso ye-United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Ngamelesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yeDugwi zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kuleziphepheli zeZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yeDugwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke ejikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi izakwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe labeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yeDugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umzana wasuchibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayiphiwayo iyohambo inlutshwana.
Kunsa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation labor, but I say voluntary repatriation to me vele yi deportation because unikwa $100 bekuchiye board mawuhlala kachana njengemtare awufiki $100 imali encane kakhulu.
Uthi isimo inkambe nasilula iningi libulawa indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eDugwi la. ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kule ndlala umqando lowo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawa namalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane heyi zisho usizi.
UTV uthi okwenzakalela iziphepheli zeNamibia zona ezabaleka esiqintini seCaprivi kuyeza nakubo. AbeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana, amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHavuroni kuyonale iviki.
Into enye futhi ukuthi amaCaprivians, amaNamibians, kathesi kuthiwa babuyele ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange-2 months kuphela. Babe sebengekho kuration, abantwana baba sebekhitshiwe ezikolo. Kuthangisizile ukuthi babaphuthile khona ngale eHavuroni lapho ababekhona bezama ukutshengisela bababambile bababisele eduku. Akula muntu vele ongakunika ichance yokuthi ukhulume. So khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lathi sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi.
Umphathintambo obona indaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi iziphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo lamhla ka-31 Mpalakazi lingakafiki. Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye kanye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya indlela iziphepheli ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxele umnumzana Butholezwe Nyathi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa.
Ngiyabonga umsakazi ba nami emoyeni ukuba isiphepheli bayrefugee yatshembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe amaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano kodwa nxa sokuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokho abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu.
Ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa?
Yayizidodethu kunzima kakhulu ngoba into ekhona eyenzekalayo ukuthi abaqhashi abaningi baphatha izisebenzi eziya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile. Sibona kakhulu ukunyembezelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqhilwa kwabantu yenza umuntu uzelapha ngenxa yokuthi ubalekele ezepolitics ubalekele eze-economy kuyafana dadewethu ngoba i-South Africa ayifani neti namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikeze i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njela ufanele bamfunde eziphambili ukuthi kuzenjani. So-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali yesiphephelizinga. So bonke bahlukuluza nje kuyadirayide mthembe.
Abalencwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho?
Kuyafana ngoba bavele bebheke nje bebheke ukuthi umuntu ubuya ngaphi. Yabona abantu balapha e-South Africa basa into ebizwa i-cult of activism abatolerate ukuhlukuluzwa. I-background yethu yiliyana ukuhlukuluzwa kube yinjayo kube yinto ebayijwayelayo. So ukuhlukuluzwa kwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezo kufana.
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga ekhona le kwele South Africa. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kuvika uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oweMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethwa sebakhetha ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazowe South lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazowe West, bekulo Tamari Simanzi kuthi eMazowe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabisa abantu abalutshwana nje kumbe sithabisa abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kwe-MDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI.
Indaba leyi esenzakala ku-alliance ukuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani isithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala lokuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze qasha ukuthi senizimela bodwa asuzokubelani asuzokubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu kumaparti Ncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But labo abanye esikhangele ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bakhona akula kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sithi ukuthi nxa singamthatheli akula lapho njani uza compete akula. Into kathi siyikhangele ngalo ukuthi ngayenzakala especially ngomuntu nje ochamisa songani ufuna ipower kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele Germany, South Africa, Dominican Republic, le Belgium. Inkampani ye-Schweppes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi Vesithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa yenkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane echukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ilecebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impilakahle yabantu ngoba lezi nsuku ichukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi bakhathazayo bebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ichukela lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Kulama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impilakahle yabo ibe ngcono kumele ichukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impilakahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yechukela ibekho isiba ningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yichukela. So icebo lalo licebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ichukela eliningi kumbe ngokunatha amazowe la ale chukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile chukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini, ikakhulu ne-aspartame. Kube labantu abaningi abajikele information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enzi-enzi. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartame yona iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elingisiweyo, yalungiswa ngama-scientists and yathestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components bahle bagcona bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ichukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi inaturali, ichukela yama-orange vele i-healthy, ilempilakahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo?
Kungananzelekayo kubhale 50% orange juice, but i-sweetness yona leyana ku-orange ayeneli ukuthi imazowe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteli kuya-edwa enye ichukela ukuthi ibe lokumnandi kunaleya, asikho ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi.
Umnumzana Romeo Bebe yincwethi kwezokudla sixoxelaye ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto umoyo uthe abantu beZimbabwe sokumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli eselele minyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngikhuluma lapho ngizitshela abantu ukuthi ngasikhangela ukuthi ilizwe lingalilungisa njani. Singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kahle sisebenza njani njengabantu. ukufa kwelizwe okuningi khathe sisengondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicaba kanjani, sihlala labanye abantu njani, singakazi isuphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandla kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esibuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nga kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukuli besibanika umsebenzi abangawaziyo. Nga sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvina umntanakho angayenzi i-corruption, kumele umeke la ejele ukuthi ilizwe lilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokwethula kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
My biggest challenge in the next 5 years is the okay, after 3 years, the exam is not in the next 2 years.
UNyamanza ugcizelele ethi umoya nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ekunzimeni elikibo ngoba eseneminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezidlulisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edayela ephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni bethi umoya ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sanamoyo wesengimzizile wonke okhulumayo, imanifesto yakhe ngibalile, ezani yonke ngiyayazi, ngayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza abatshena bembuza khona bo-Twitter and social media, but into engingayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana Moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident. And kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi Unkosana Moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8% okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amathumi amahlanu ekhulwini 47% ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Imele sithu 7 seHarare ngeGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala, likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk liyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu lo Sithandekile Mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga leziphepheli i-Refugees Day, okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America, khonapha sikhona lathi. Yilo ke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.